Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabameli amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ligonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompi ezibamba uzulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. UNkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye osefakelwe i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba $60 zami, isedi othi bacala bakhipha imali yama-tarifa $32 then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala esikweleti engikwazi ngilaso. Bahle baqala ngokukhipha i-40% kuqala, ngicine sengisala sayile mali engange-$3 eyamanzi, okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisi inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters la anifakelwa iloba ngubani engakhonsalthwanga, othibona ngani ukuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right, kodwa kithi thina ama-residents, izakhamizi, asikuzwisisi ikakhulu thina labo esasile ezinye izikweleti, ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala bakutshela ukuthi ungona imali ethile iye esikweletini. Next month ungabuya futhi ungona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month, bakutshelisa ukuthi njile last month kwakuyi-human error, kathesi ukucomputerize. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani sikwazi.
UNobhala Jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eyeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso ne-council wazi ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le-different arrangement, but nathi i-council kathe sesibona lisihambe phambili sinikafakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like ncamuntu ekusasa umvula amanzi kumele abhadale about $30 and izinto eziningi sikhuluma kathesi azikakhoneki amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekomboni abantu abasazwanani ngoba abangela manzi baningi abangela manzi kathesi abangakakhoneki. Omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo sokunjanjani akusela kuzwanani.
UNkosazana Nosimilo Tshanayiwa oligqweda uthi ungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Noletshi Ndlovu uthi lobanje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kaba ngeke besalumisa lolu hlelo njengabalezikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha linyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali iindleko zamanzi. Ngincuvu Sithizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.